Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 27 Zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje wayesikhulumeli sebandla eliphikisa yeLCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalela ephalamende. Izakamizi zizansi emandibeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkhathi. Kuhlelo wabaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lover Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usechiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalela ephalamende. Umahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalalele libandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022 esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF. Wathi elibumba besuka kuMDC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha eleCCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere esefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ephalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. Umahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka 2022 ICOLA asechiya manje esithi ngoba le ekhona siyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengosengezo Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ephalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka iqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni siveleka sitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke ijikelele. Wabuild Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le mkuthazo iphume emkhosini okuphiwa kwabalimi balesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esewasa irrigation scheme u-R24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edluleyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho izulu kulesi sabelo sekhuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele unobhala omkhulu lolu gatsha umnumzana obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini alethwa yikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka, kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokuphelela kukadisemba. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulelipumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business yikho esikufunayo kuphela, ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi uZulu sekumele alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Nonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino, khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni. So irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisamelela izulu le njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekhuko.
Unkosikazi Miriam Mtlow olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulomncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisitakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then leyi indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangelele nje ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge asikapenetrate kahle i-market.
Izanuse zomumo omkhathi zithi isabelo sezansi emaNdebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulakho ukudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano, kwathi izulu ube irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula
gukama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ikhansili ile mzamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana i-cholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha koBulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana i-cholera imemetheke koBulawayo. Kulama-awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini izindaba zokuhlanzeka, ezokubana abantu bahlanzeke bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngitsho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika ethu kulezimpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana i-cholera iyathelelwana ngengcekeza engabi banjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, amasaladi, simo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelele ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano emkhulu nxa kusivumela lokhu ukupheka endaweni ezinjengezimfeni singaze kwaba yinto esikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabethenga isithelo. Kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngikhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi ziyabuthi kanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafike ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo njalo kule ndlela abangasizakala ngazo? Na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yiba baya befanele bawadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi, njalo ufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompi kubana ziwafikise amanzi, njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esizifakiwe ama-tank ukuthi kuthululele khona amanzi, ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks. Izindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhangelela ukuthi lezi ndawo zande ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe yisiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezi zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi silazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sithule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngalitshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Khethiwe Bhebhe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weleBhilitane uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Linjani babagande? Hayi, siyaluza udaba lwe-London High Court babagande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezi nsuku zabo, uzonanzelela ukuthi lanamhlanje ungahamba kubophilani, kubobhenside, kubotrinens, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lo mfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babe lenkalakatha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six amaZimbabwe, the blacks, babe phoxeka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokholonize abantu njalo akuwangazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikholonize. At the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni wesibabu ukuthi wathatha amafamu, but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people ababenefiti, kubenefita those few abalamandla. So khonoko lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yoni Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system. Ukuthi benza zivumelwano bani bobabili asazi, but ngendlela engubona ngayo mina mbona ingani i-Britain ayikho msulwa endaweni leyi. Ingekho msulwa injalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu bamosha shemo, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamosha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi igolide lani lani yizinto ababezithaphuzela nje bona abelungu. And kunjalo nje ngayona mhlawumbe i-Britain yenza njengabo-France. Ungathenanzelela ama-colonies e-France, amazwe la akholonizwa i-France bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina ntungananzelela akukho nje singathi siyakubenefita ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa i-Britain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefita i-Cambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1919 ngiqala u-grade 1, uzothola ukuthi obhuti bama babese secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi i-Cambridge yayi-free kuma government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu bethu befundele e-Cambridge. So kahle kahle akukho thina esinye esikuzuzayo ngokukholonizwa i-Britain. And ungathi uyananzelela yona nje i-Britain vele akucaci ukuthi how did they accumulate their wealth, obviously through colonizing other nations. So mina mbona ingani i-judgment kahle kahle ayikho fair vele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngapha thina komthwakazi, there are a reason why isinje yiba bathi abesibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mbona ingani Britain konke khonoku whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritani ayenzeni?
Kumele kukonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani. Umonakalo owenziwa yi-Britain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair. And iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenzayo ukuthi abone ukuthi uyadistributha lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini kwakulwela lowo mhlaba empi. Abantu kabawuthole nje umhlaba iphepose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonoku.
Lo ke bekungunkosazana Khethiwe Bhebhe ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla i-minimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Yintathele zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente owe-minimum wage umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezulu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rates for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge 23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge 38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i 1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezimbabwe abafana lonkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha ukuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengela maphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela amalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labezimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye owezimbabwe uhlala eGaborone uMzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Ye, udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ukuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha kuma-farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
Uthebe uqhubeke esithi udaba lwe-minimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu umele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu yamthole selokho ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana kuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama chances ukuthi abantu bathole ihole eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhatshi ukuthi yini lenhliziyo enjani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena indaba yamaphepha into indaba ehluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sihlale lesisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labokuza emkambo yokudinga imisebenzi kwele Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labezibabe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabokuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi prohibited persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabezimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouth kwele Botswana.
America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwele Botswana. Nansi ke ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Lava guy again. Vela mouse kulile babuye bekulinga batakati mase bewona sokulile inkinga sempilo
ngokwegama lomzalo ngikutuli makhosana ngidabuka esilobena anginaminyaka etheni semculeni ngaqala ukurekhoda ngo-2022 ingoma yami ethi ukhumbulekile ngazorekhoda lezi ezinye u-without you nomkinga zempilo zenxeba engilalo ngo-2023 so njengoba uthi ikhumbulekile engagcwalanga emphakathini ngayiletha nje hayi ukuthi nayo ijoyine ezinye zaba ngu-4 ngize ngoma ezingu-4 njengamanje
Balomona, basusha mumona. Balomona, basusha mumona. Mtagama, kuqapha singale dolo impilo namuhla nje kasafani lasindula kusebenze masiko sokuthenga lonukholo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
okwamanje ngiseBotswana inombolo zami ngu +26772633149
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu ngoba uma kungela abalandeli ngeke ube umculi okungela abalandeli uzoculela abantu so bacathekile kakhulu abalandeli ngithi behlale benjalo ngothando lwabo ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni ngiyabonga kakhulu ningaliwali ukuthi ngingulava ka
Sibona ukuhle ngicela uwazi kodwa umhlaba wenu yikho konke okuhle njengamanzi olwandla hlezi emhlopha hlezi onemahle ayinokulolu thando mina angenzanga kahle indoda abathi yindoda ngamaphutha ayo asiyeke okwedlule sithanda sibheke okubuyayo you are my heart ungeyami inhliziyo bakhona wena sithanda akukho okuyehlulayo wayembambanisandla edidula mayitali ngididekile ngikhala vela cele ngingakhali sokwaphela uthando sokasala
yinitala Lobu tisifugane asiloni putala Lobu tisiklawane darling uwe oh athala ngomoya wami darling uwe oh athala ngethuba lami sengiwazi ukuthula without you ukuthula without you sengiwazi ukuthula without you
Mamela sengubona ebuthongweni sengubona mangilele mangithe ngivala amehlo buso bakho buvele soluke wahambayo mfana lobika itshele impilo ihambi kahle sendoma uvulathele khumbula loluthando kwakungudelika tshele hliziyo elothando kyalokubana yonitshele hlukana lawe sithando sami sengiyayisola inxeba lenhliziyo alisela kukuphola
ngile thembali ukhozisile umculo ka lava guy umculo wezothando isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo kodwa ke siza kwenza ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakamizi zezansi emandebeleni sezibhutha zokuphatheka kuhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation silugqiba yelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.